Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Kanja nimtwaka zomu se ola mugela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlakatheni kunqabakazi 2020 ngontungameli Nkomo endabeni zekuseni lamhlanje
lumkhohlane usugcwala endaweni okuhlala abantu abaningi.
Inani lasebebulewe ngomkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe selikhwelile laya kukhulu lane ngemva kokubhubha kwabantu ababili.
UMalema ngujaha osakhulayo osipha umfutho lamadlabuzane.
Umkhokheli webandla le-EFF kwele South Africa umnumzana Julius Malema uthi umongameli Mnangagwa usephenduke waba yingulube edla abantu abayo, njalo uthi abatsha beZimbabwe sokumele baphakame balwele inkululeko yabo.
Naseqinisweni ayikho into yokuthakazelela ngesimo seZimbabwe esingakhona njengamanje.
Ele Zimbabwe namuhla linanza ikhefu lamaqhawe ele Heroes Day. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe likhwelile njalo izolo laya kukhulu lane 104 ngemva kokubhubha kwabantu ababili eManicalanda. Ugatsha lwezempilakahle luthi abafi babalisa owesilisa obeleminyaka yokuzalwa engamatshumi phose ayisithupha 59 kanye lowesifazana obeleminyaka engamatshumi amahlanu. Luthi njalo ababanjwe umkhuhlane lo izolo bangamatshumi ayisikhombisa lane 74. Lokho kukhuphule inani lasebefunyenwe belesifo lesi laya phezu kwenkulungwane ezine lamakhulu phose ayisikhombisa 4649. Inani lasebesindile lona likhwele ngabantu abalichumi lasikhombisa laya ku 1437. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance umnumzana uSenispanda.
Ukumemetheka komkhuhlane lowe-COVID-19 lapha eZimbabwe sokusethusa wonke umuntu, ikakhulu nxa sinanzelela ukuthi lumkhuhlane usugcwala endaweni okuhlala abantu abaningi. Nxa sikhangele kokulawayo siyananzelela ukuthi kubo country park, kubo nkulumane, kubo nketha, yikho lapho umkhuhlane osumemetheka khona kakhulu. Kuthi ukuthi udoso luzaba khona ukuthi kuyadingakala ukuthi ngabe laba bantu bathola indawo yokuthi umuntu aye kuba yedwa ukuze lomkhuhlane ungamemetheki uthelelwe kwabanye abantu. Manje njengoba thina sikwazi ukuthi izindlu zethu zinlutshwana, kusho ukuthi ukumemetheka kwalomkhuhlane kuyanda ngezimuli langezimuli. Njalo ngenxa yokuthi abantu balendlala baphuma ke bedinga okokudla, impuphu lokunye, bengene phakathi kwezimoto amazubuko, kusho ukuthi lomkhuhlane wabo lokhu umemetheka uthelelwana. Kuludubo lokhu kakhulu, njalo siyananzelela ukuthi sokuqalisa ukuba labantu abaningi sebesifa ngalo mkhuhlane. Ikanti into esidingakala ukuthi ngabe kungakhiwa kube le ndlela yokuthi kube lama quarantine lama isolation center amaningi, njalo le ndlela yokuzivikela leyokuthi umuntu azivuthe azelaphe nje ezama ukuthi lo mkhuhlane uphume, kuyamele ukuthi umemetheke ukukhankasa ukuthi abantu bebekwazi.
Inhlelo zokuhlola abantu zimi njani kulezi nsuku, sokulobubelo na?
Lezo nhlelo lokhu zisilela kakhulu. Siyakwazi ukuthi uhulumende ngalapho le mtshina kumbe indlela zokuhlola abantu eziningi, ngakho abantu abaningi bebekhuthazwa ukuthi umuntu ahambe ezibhadalela. Manje intengo yokubhadala lapho ifika kubo 67 US dollars, abantu abaningi abalalutho, abalayo leyo mali. Ngakho kuyasilela ukuthi abantu abaningi bahlole ukwenza ukuthi bebekwazi isimo sabo. njalo nyudube sesilalo ukuthi akulazimoto abantu basebenzisa amazuko bayaphelelana khona phana emkhuhlane njalo abantu abaningi sananzela lokho beqhubekela phambili abantu bengagqoka amamaski bagqoka nxa bebona amapholisa kumbe nxa umuntu engena ezitolo njalo ezitolo lapho kumelelwa khona ukudla abantu bayasondelelana kakhulu kuthi ukuthi konke lokhu kuletha udumo njalo kuletha ingozi phakathi kwabantu
Lina njengenhlanganiso ezeno inhlelo zokuphathisa abathintwe yilomkhuhlane zihamba njani
Kina njenge nhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance sikhangelela ukuncedisa ama quarantine centers wonke nje ama akhona la ezindaweni lapho esebenza khona ikakhulu besikhangele eBrightbridge lapho ungena khona abantu abaningi leplumtree njalo sikhangelela kobulawayo sikhangele njalo kubogwanda sikhangele njalo endaweni ezehlukeneyo ezigoqela leMashonaland and West wonke la ama quarantine centers sibanika sibesiletha kibo ama sanitizer silethe kibo njalo amalembu la okuzivala ebusweni ama mask silethe kibo njalo imithi yokuthi kugeziswe izindlu lapho abantu ababe khona ngaleviki lelandelayo silohlelo lokuhambisa ke sokuthengiwe sifuna ukuthi kuye distributor uhanjiswe endaweni ezehlukeneyo siyananzela ukuthi kobulawayo sokusetshenziswa izikolo ngakho sixhumane labo sibachasile abasebenza ezikolo lapha kobulawayo befaka abantu kwenzela ukuthi lathi sincedise sithole indlela yokuthi sibaphe lokho okusingabe silakho
umnumzana useni sibanda isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance Namuhla likhefu lokunanza amaqhawe eZimbabwe alwela ilizwe kumpi yenkululeko. Usuku lolu luza ngesikhathi kulokufuthelana okukhulu elizweni phezu kokubotshwa mahlayana kwabantu abasola umbuso weZANU-PF. Kanye lokuthunjwa kwabanye abatholakala betshayiwe kakubi. Ngekhefu leli kuvame ukuba lombuthano omkhulu eHeroes Acre lapho umongameli ayethula khona umbiko wakhe. Kepha umphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana kaZembe kaZembe utshele iphephandaba leHerald ukuthi namuhla kulambuthano oza kwenziwa ngenxa yomkhuhlane weCoronavirus. Wengeze wathi umongameli Emmerson Mnangagwa uza kwethula umbiko wakhe kumabona kude. Sixoxe lomgcinisihlalo webandla leMDCT eMelika umnumzana Dan Moyo yena othi ilanga lanamuhla liqakathekile lanxa nje kulokunengi okuhluphayo elizweni.
Ilanga leHeroes Day lilanga liqakatheke kakhulu ebantwini beZimbabwe ukukhumbula abalwela inkululeko yelizwe ngempi eyeFreedom. So lilanga lapho esikhohlwa esingakhangeli khona ukuthi ababusayo manje bona bayaphethe kanjani ilizwe kodwa lilanga esikhumbula ngalo abasijiyayo belelwa inkululeko yelizwe lakithi amaqhawe esilawo ngaso sonke isikhathi ngoba banengi even after impi yona leyo abayilwayo against u-Ian Smith sibona thina lokhe kulama casualties labantu abalokhe besifa lokhe belwela inkululeko so iHeroes Day lilanga kithi liqakathekileyo not just for bona labana abafa empini kuliwa noSmith kodwa lasebefile even societally independence kodwa engatshengisiwe ukuthi abantu bakhululekile so wona amaqhawe ngempela sima lawo siyawabonga ngoba they paid the ultimate sacrifice yibona abalahlekelwa zimpilo zabo ukuthi ezethu zithuthuke
Bakhona abathi akulalutho lokuthakazelela nanku uZulu uyadubeka ngenxa yomnotho ongamanga kuhle kanti abanye bathi abantu bayahlukuluzwa elizweni ngakho akulankululeko ekhona
Ngaseqinisweni ayikho into yokuthakazelela ngesimo seZimbabwe esingakhona njengamanje. Uhlupho siyalubona ku-obvious kuye wonke okhethi ukuthi abone iqiniso ukuthi no ngempela sekudujekiwe elizweni. Sekumele kube lenye indlela esingatshintsha ngayo uduko lolu ukwenzela ukuthi abantu impilo zabo zithuthuke. Ngoba vele luduko nje kuphela olubonakalayo, ayikho nje into ehambayo. Imali yakhona ayiyindawo, inflation lokhu ikhuphuka and i-corruption layo iyanyuka iyaphezulu, and vele uhulumende ungathi akaselali icebo noma iplan engathi angaba nayo ukuthi engathi okay maybe singatshintsha lokho senze lokhu ukuthi izinto ziqale ukuhamba. Akulamsebenzi, ama-means of production, ama-factory, ama-industry and all that vele konke kufile. The only thing yona le abayizamayo i-agriculture, but nayo bayihluleka ngoba even bathatha umhlaba, ayikho into abayenzayo.
Umnumzana Dan Moyo ngumgcini sihlalo webandla le-MDCT eMelika. Umkhokeli webandla eliphikisayo kwele South Africa ele-EFF umnumzana Julius Malema uthi umongameli Emmerson Mnangagwa usephenduke waba yingulube edla abantwabayo, njalo uthi abasakhulayo beZimbabwe sokumele baphakame balwele inkululeko yabo. UMalema uthe kumele abantu basukume bamelane lombuso weZANU-PF, njalo bathathe amanyathelo afana lokuvala umngcele weBeit Bridge, hathi ukubanga umsindo kuphela enkundleni zokuxhumana ezifana leTwitter abanye bephandle kwelizwe. Ekhuluma emkhosini wokunanza ilanga le-Women's Day izolo, uMalema wengeze wathi uzimisele ukusekela uZulu weZimbabwe ekulweleni inkululeko yakhe. Amazwi kaMalema aza ngesikhathi umongameli weSouth Africa umnumzana Cyril Ramaphosa esekhethe iqula azalithumela eHarare ukuyacwayisisa udaba lokwephulwa kwamalungelo oluntu okubikwa kusenziwa nguhulumende. Abanye ngababikwa bethunjwa abafana lomnumzana Tawanda Muchehiwa, yena owathathwa ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngabakahulumende wazotholakala ngemva kwensuku ezimbili echayiwe walimala kakubi. UMuchehiwa ngumzukulu kaMtutu Zimatutu, umhleli wenkundla yezimlife.com, yena odingwa ngamapolisa amethesa icala lokutshotshozela udlakela. Ngempela viki khona kuvikwa kuthunje njalo osakhulayo wesifazana kobulawayo uNoxolo Maphosa wayahlukuluzwa ngabantu ekade besithi badinga umalumakhe umnumzana Mzacangulube, yena okwezombusazwe njalo olwela amalungelo kaZulu. Imifanekiso esiyibonileyo ibiveza uNoxolo elimele kukhanya ukutshaywa kwakhe. Uhulumende yena uyakulandula ukuthi nguye oyenza ubudlova lobu, njalo uthi akula kwephulwa kwamalungelo okwenzakalayo. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafaspanda, saqala ngokumbuza ukuthi uthini ngamazwi kaMalema.
UMalema ngujaha osakhulayo osipha umfutho lamadlabuzane. Ukukhuluma kwakhe kutshengisa ukuthi bonke abantu be-Afrika sebekubonile mhlophe ukuthi eZimbabwe abantu abahlalanga kahle bayahlukulezwa, lamalungelo abo ayaphulwa mahlayana. Engatsho sibili ukuthi abantu abaningi bakhuluma kakhulu kuma WhatsApp lebulenjini, liqiniso. Kodwa-ke khonokho phela yikho okuqumbaqumba abantu ukuba phamadlabuzane ukuthi balunge engqondweni. Amazwi amaningi ebulembini noma kuWhatsApp noma kwi-inthanethi apha abantu umfutho lamadlabuzane. Kulezi nsuku vele impi eningi siliwa esithi yi-cyber warfare. njengoba khathesi yabona kule mkhuhlane eminingi abantu bangake bahlangana mahlayana ngoba bangathelelana ukufa lokho kukhona okwe-coronavirus. Yikho isubstitute yokuhlanganisa abantu i-technology. Malema uyasicebisa sibili ukuthi singapheleli kuma-WhatsApp. Ikungena esitratini kuyangenwa baba kodwa phela uyabona izilwane zihle zine lezibhamu.
Ukuhlokoma kwabantu abafana lomalema labanye khonale kwele South Africa kungaba ngokunye yini kwezinto esezifuqe uMongameli Cyril Ramaphosa ukuthi athumele iqula eZimbabwe.
Siyabonga Malema, khonoko okwenzayo sibili ukukhuluma nsuku zonke yikho kupha umfutho lengqobe kuSirilo Ramaphosa uPresident eSouth Africa ukuthi laye evuse umhlongwa usipha lathi ingqondo njengebandla elithungamelwa ngubaba uAdvocate Chamisa loZulu jikelele ukuthi akusebenzi ukukhuluma kakhulu ebulenjini kungala msebenzi phansi. Abantu abakhulume besazi ukuthi inhlanzi iphila ngamanzi. Abantu abahlale phansi babonane labantu babakhulume babatshengisele ukuthi kungenziwani. Isikhathi babe siyisithutha siyeza ikuqoqa singabambi inhlwa ngekhanda. Ngamafitshane siyambonga uMalema ngoba ayiso yedwa kathesi sesile South Africa, sile eBotswana, lo president omutsha oweMalawi, laye omunye otshengisa ukuthi ufuna inguquko e-Afrika jikelele, hhayi eZimbabwe kuphela, hhayi eSouth Africa kuphela.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda, ngomsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance. Siphinde saxoxa njalo lesiphathamandla seZanu PF umnumzana Joseph Chuma.
Zimbabwe it is not gone so bad to an extent ona ngabe sokukhulunywa ngendlela esikhulunywa ngayo kathesi Thembo. Hamba ubona amanye amazwe nginikile imizekeliso South Africa abavula i-social media ubone amasosha ebhuxuza abanethaba andakona okudlala but thina ngapha songathi sembetha sesibulela uJesu shua shua hayi okunye let us be rational about it. Sikhangelene ukwakha ilizwe lethu madodana ukuthi sibehlala sifuna ukuthi ukuliwesela phasizwe bona labo omalema abakhulumayo bona labana beshuthi Zimbabwe's lives matter. Yes, Zimbabwe's lives will always matter, they've always mattered. But bona, do they think our Zimbabwe lives matter in South Africa? Ngale xa bezizwe no behavior. Do they think impilo zethu they matter xa besitshisa ngamathaya khona ngale bekulawuje? At least yena umalema engakukhulumele appreciate that and mina suze ngifihle into enhle. He has spoken against into ezinjalo so. But our people are brutalized every day all over there. And their lives matter there. That's why the campaign must be there. Abaye ze South Africa omalema yena khona kwana into yokuqalisile ekampeni ekhuluma ngakho ekhomodi ma-South Africans akebekele ukulokuza amaZimbabweans nama-Nigerians and stuff like that. Yiko right, that's where the campaign must be. Asithi ngapha la ngapha kulukhuni lapha nalapha but sizazilungisela. Sizahamba sibone kona kulungiseke njani. Sizafika to a point of sizagcina sikhulumisane kugcine kulunga Mthembu. Yinto mina engibona nto it would be fair to do.
Umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla seZanu PF ubexoxa ecingweni lo Gibbs Dube we Studio 7 ekobulawayo. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi izisebenzi zempilakahle sezibanjwe umkhuhlane we-COVID-19 sezisedlula amakhulu amane 450. Iphephandaba leHerald lona libika ukuba uhulumende uthi uyazamukela ngazo zombili izithunywa zikamongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa ezikhangelelwe ukufika eHarare kuliviki ukuyahlaziya udaba lokwephulwa kwamalungelo kaZulu. So Loku isikhathi senu balaleli lapho esilethulela khona imbiko elisithumela yona nge WhatsApp.
Msakazi othandekayo, ngisimina kuwe. Ilizwe lethu liphethwe ngabantu abagreat, abantu abanomona, abantu abangasifiseli ukusasa lelihle, abantu abangasifiseli ukubona ku-Southern African nathi sisiba ngabantu labazimele bodwana. Ngokunjalo ngiyabonga.
Yebo basakazi, linjani? Igama lami ngumpumeka Mafu, ngikhuluma ngiseSt Luke's Vilipani. Hayi, mina ngithanda ukuthi siphakathi kobunzima kuleli lizwe bakithi ngalesi sikhathi. Ngithi shuwa kambe phakathi kobunzima obungaki esibhekane labo lokwesaba phakathi kwelizwe lethu. Siyezwa lapha konke kukhulunywa, konke kuthiwa khona ilizwe leli akula muntu ohlukuluzwayo, akula muntu onjani. Shuwa kambe abantu babe ngalanihloni ngalokhu okwenzakalayo nguhulumende wethu. Shuwa hayi bakithi, uhulumende wethu kake ebe lenhloni ke yesabe bakithi. Kambe siphilele njani? Sithokumele ukuthi wonke uvume kuphela. Hayi, ilizwe leli linzima, linzima kakhulu. Ngapha laba ema-opposition party labo bayaxabana, akuqedakale kwinto kwangikhona. Hayi, lapha siyadukeka thina kuleli lizwe. Akunzima lo.
Siyabonga bahleli, linjani? Hayi, siyabonga kakhulu ngendlela elisi-updatea ngakhona izindaba ezenzakala ekhaya. Hayi, siyabonga kakhulu, sicela libambe kanjalo. Especially njengabethwakazi, hayi, siyabonga kakhulu, siyabonga.
Salibonani basasaza abahleli, njani lani balaleli be-Studio 7 kuzindawo ngezindawo. Siyacela liphephe ku-coronavirus esikhona egcwele umhlaba wonke. Yimina okhuluma yimundlo. Mina into ebingihlupha kulele ngizwile ukuthiwa uthiwe inkali sezabhekana lezi zezibhedlela ezempilo nje kahle. Into yangibona ithanda ukungixaka ukuthi kanti kwenzakalani, bayenzani? Umuntu eyi-one nganikeza imisebenzi izibe yi-two thina singasebenzi. Waye bengawunikezanga mina lowo msebenzi, lami ngaba nguminister. Maybe ngayenza ngcono kozi lawo bayehlileka musi. La ma uthi nizayihlileka, zayihlileka ngcono lawo bayehlileka musi. Umnankagwa bayehlileka mpela, umuya umnankagwa mpela lobo kazi unikeze ibhukhi stout ayirane vaya ngayikwanise. So kuna lokuthi bethele benikezana izikhundla ngokungavotelwa lokhu vele yinto esiyizondayo thina, asikuthandi.
Sawubona msakazi, lawe mlaleli. Mina ngimama uNkangezwe. Ngithi lami angikhiphe okubuhlungu ngaphakathi kwami. Ngibuhlungu msakazi ngendlela thina abantu bangapha emthwakazi eMatabeleland esiphathwa ngakhona. Abantwana bayafunda beqeda izikolo, abantwana bathola umsebenzi, abantwana beze bezithole sebe-chayidabu lapho besiya eGoli. Befika eGoli abalelungele lokusebenza, abanawo ama-ID ukuthi bengaqhatshwa. Abantwana sebesenza ubugebengu. Uthola umntwana owawumazi engumntwana olungileyo okumangalisayo, uthi afika eGoli uthole umntwana useyisigebengu ngenxa yomumo. Kungasikho ukuthi umntwana ayisigebengu ngempela, kuyikho khonokho ukuthi abantwana abaqhatshwa. Befundile abantwana, kungasikho ukuthi abafundanga belama-certificate benayo yonke into kodwa abaqhatshwa. Kuvela abantu abavela ngalokomfula ngama-truck besiza ngapha ngakithi bezoqhatshwa. Bese kusithi amantombazane labo benza into efanayo, uma befika ngale benza okokuthengisa umzimba. Kungayisikho ukuthi abantwana bavele banjalo. Kuyikuswela nokuhlupheka kwabantwana. Thina singabazali babantwana sizibuhlungu kakhulu msakazi, sizibuhlungu kakhulu. Especially mina ngizibuhlungu kakhulu ngabantwana. Thola abantwana bemoshakalelwa ikusasa labo ngenxa yezinto ezifana nalezi. Ngiyabonga msakazi.
Labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus eMelika selikhwelele edlula izigidi ezinhlanu 5 million. Asebefile bona sebengu-160,000. Inani lasebebanjwe umkhuhlane munye eBrazil lona selikhwelela yaphezu kwezigidi ezintathu 3 million kuthi inani lasebefile selikhwelela ku-101,000. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Umongameli Donald Trump ngomgqibelo usayine imilayo emine eza kwenza uhulumende aphathise abantu abalahlekelwe imisebenzi ngemali engange $400 ngeviki. Omunye walimithetho upha abantu abahola imali engange 100,000 ngomnyaka imvumo yokungahlawuli imithelo. Kuthi omunye ngopha abantu abathatha izikwelete zokuhlawulela imfundo isikhathi sokuphefumula. Umongameli Trump wethu leziqondiso lezi ukuze aphathise uzulu othwele nzima ngenxa yomkhuhlane we-coronavirus. Wona obangele ukuvalwa kwamankampani amanengi kwathi abantu abanengi labo balahlekelwa imisebenzi. Umongameli Trump uthethe inyathelo leli ngemva kokuba amalunga edale lephalamende eleCongress ehlulekile ukuvumelana ngoba amademokrasi lamaRepublicans edonselana phezu kwalolu daba. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eTexas umnumzana Gary Twala Jackson.
Kuyamangaza kakhulu ukubona abantu abathi esibabiza ngokuthi izinkokheli zethu njalo esithembele kubo ukuthi nxa kulobunzima kube yibo ababamatasatasa begijigijima balungilungise lapha. Nxa sesibabona behleli ngaphansi komthunzi bephikisana ukuthi laba abantu abehlelwe yibunzima abantu laba abehlelwe yububi kabasizwe noma bengasizwa kusuke kube nzima ngoba sobala ukuthi nxa usokukhona uhlupho kufanele kube losizo oluba khona. Ngakho mina ngithi le mpikiswano iyabonisa kakhulu ukuthi kukhona ukunganaki abantu okuthize ngoba abantu bayaludinga usizo.
Amankampani amanengi Twala avaliwe okuthiye abantu abanengi belahlekelwe imisebenzi behleli nje ngekhaya. Ungathi usizo lwemali le evela kuhulumende luqhakatheke kanganani kubo?
Ngase sikhangela lona usizo lwemali leyi ngibona ngathi lusizo luqhakathekileyo kakhulu. Ngomunye wabo oke waluthola ngesikhathi esidlulileyo noma nje sekungathi kungconywana sesibuyele emsebenzini siyasebenza lapha lalaphayana. Ngibona yasiza kakhulu umpela le njibiliso encane yanikezwa abantu ngoba sabakwazi ukuthi engudla ke siyivalavale lezikoloto siyabe silazo ngoba kulezi nsuku sibe kuphila yona impilo yezikoloto. Akula nto ongathi ulayo iphethe esandleni yakho yonke into ihlala ikhokhelwa njalo nje. Akunxaswe eqisa inyanga ungakhokhanga usibonana njengomuntu olesikoloto abakuthandi njalo kubi lokho for ireputation yakho njengomuntu.
Ona umkhuhlane we-coronavirus ungathi uphazamise uzulu kanganani nxa sesikhangela nje ukuvalwa kwemisebenzi lenhlala kahle?
Ngoba sikhangela ukuthi kungulezi babo ngibona ngathi lo mkhuhlane uphazamisile kakhulu ngoba nxa singakhangela izizalwane zakithi ezilapha ezingakalungisisi kahle amaphephazo kazizange zathola ithuba lokuthi zibe ngabanye abantu abathola lolu sizo. Ngakho lokhu kwenza umthwalo wokudinga kwenelisa izidingo zempilo nje ube ngumthwalo onzima kakhulu.
Umnumzana Gary Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Inani lasebebulewe ngomkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe selikhwelile laya kukhululane ngemva kokubhubha kwabantu ababili. Umkhokeli webandla le-EFF kwele South Africa, umnumzana Julius Malema, uthi umongameli Mnangagwa usephenduke waba yingulube edla abantwabayo njalo. Uthi abatsha beZimbabwe sokumele baphakame balwele inkululeko yabo. Ele Zimbabwe namuhla linanza ikhefu lamaqhawe ele Heroes Day. Kwanele mthwakazi likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-fast 7. Asibe nisonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-fast 6. Oliver Lelisayo nguntungameli Nkomo, kololo kwana wa Matukanduna.